Ngibona into yokuthi beqalise ukudala okwahlukanisa ngezonkolo bekungasiyo nto esiyikhangelele kwezombusazwe. Yebo, ye iZimbabwe lesisekelo sethu kwathiwa it's a Christian country which is debatable. Because sinenkolo eziningi, silamaHindu, silani, silani. Yebo, ama-Christians maningi, but i-minority yona kuthiwani ngayo. Ngibona ngazathi bekodwa kukhangelelwe bekungaba kuhle bethi hayi ibandla ngelakhe wonke umuntu, abagida amadlozi, abayenzani, abayenzani. Kodwa lapha eZimbabwe abantu bonke uma sokusiya ngezombusazwe abantu bale nkolo ezijiyeneyo baye bethanda ukuthi lize liye phambili. Ngibona ngazathi kodwa kuze kuqakatheke khonoko.
Lona ibandla le-CCC ifuzwayo ungathi libandla elikhanya lizimisele mpela lizilungiselele ngokupheleleyo ukungena kukhetho na? Ngoba sibona abaningi abagoqela abasekeli baleli bandla bayalixothoza, abanye bathi galila ama-structures kalikhanya ukuthi livela ngaphi liya ngaphi. Ngokunjalo bathi amathuba alo ukuthi linqobe malutshwana kakhulu. Ulubona njani wena lolu daba?
I-CCC mbona ngazathi libandla elibe khona kumnyaka ophelileyo lama-structures, alama-structures is a debatable issue. But esikwaziyo ukuthi linjalo lingalama-structures liwinile. Liwinile ama-parliamentary seats amaningi, lawina ama-council seats amaningi. So mbona ngazathi into yama-structures uma singaba seqinisweni ukuthi kulama-structures uma befuna, akulama-structures uma bengafuni. Kodwa esikwaziyo ukuthi esesikubonile ukuthi ebusweni bukazibani lozibani singathi kalizithusingiselelanga ukhetho. Kodwa imibandla likwanisa ukuthi li-raise ama-candidates okutshengisa ukuthi lilomthetha phansi walo esingahlala abaningi singawuboni mbeni singavumelani lawo mbeni singawuzwisisi. Ngoba amabandla anti kuyathiwa abantu balesitayile esinye asebebuye ngaso. Kodwa as long as bekwazi ukuthi bebe lama-candidate, as long as besenza izano, uma ukhuluma ngayo i-CCC izano ibe ngani ithintwa yimbabazane okutshengisa ukuthi libandla elikhona.